Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 5 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa losowabo wele South Africa uMongameli Cyril Ramaphosa bahlangana namuhla edolobheni leMusina emkhosini wokuphawula uhlelo oluphathelane lemingcele yamazwe omabili. Ngambe ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC okwenziwe ngozithi ngosaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chamangu kuzaphumelela na?
Singakayi ku-CCC bengililunga le-MDC Alliance. Nilobufakazi balabakho, ngilezi ncwadi zakhona ezitshoyo khonoko.
Abanini bamabhizimusi asaxathulayo bathi sebethole ulwazi lomgqoka emhlanganweni osaqhubeka edolobheni lakobulawayo obahlomisa ngendlela yokuthuthukisa amabhizimusi abo.
USengezo Chabangaza ke ebelilunga le-Citizens Coalition for Change. Ngalokho-ke ngalalo ilungile elokuthi abhale incwadi e-Parliament.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi uyazwisisa ukuthi kungani abeZimbabwe bebalekela elizweni lakhe ngobunengi.
Esesikukhavile so far siqophisane ngokuthi o-crisis leadership, ukuthi in times of ama-crisis umuntu ongo-leader kumele aziphathe njani, or kumele abe lobudlelwano bani labantu izisebenzi zakhe alazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa losowabo wele South Africa uMongameli Cyril Ramaphosa bazahlangana lamuhla edolobheni leMusina emkhosini wokuphawula uhlelo oluphathelane lemingcele yamazwe omabili. Iphephandaba leHerald lithi ababili laba bazaqala bavakatshele umngcele weBeitbridge andubana baye eMusina lapho abazahlala phansi bakhulumisane ngenhlelo ezimbalwa eziphathelane lemingcele yamazwe omabili phansi kwenkampani ethiwa Border Management Authority. Ngambe ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC okwenziwe ngozithi ngosaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu kuzaphumelela na? Abanye bathi nxa kuliqiniso ukuthi uChabangu nguye owasayina amaphepha alabo abancintise kukhetho olusanda kwedlula, ibandla le-CCC lisenkingeni ngoba umthethwandaba ulakho ukuvuma ukuthi amalunga edale alichumi lanhlanu, 15 lamakhansila alichumi lasikhombisa 17 axotshwe. UChabangu uthi ulilunga lebandla le-CCC okugcweleyo njalo useke walimela kukhetho okumenza amangale ukuthi abathi kasobandla asolunga lebandla bachoni.
Ubuphukuphuku obunje angaze mbubone. Ngizanika umzekeliso wakhe ukuthi yena uyithatha ngapi right yokukhulumela abantu beMathebeleland engaveli eMathebeleland. Uyithatha ngapi right yokuthi yena ulilunga le-CCC, ubani kasolunga le-CCC, usebenzisa yiphi i-constitution ethi umuntu kumele abe lilunga abe yilokhu, ulaliphi yena ikhadi ele-CCC elimtshengisayo ukuthi ulilunga, kuyini okuwenza oku-identifya umuntu ukuthi lilunga le-CCC, akubeke sobala ukuthi nanku mina ngilakho ngililunga le-CCC. So lobu yibuphukuphuku abenzayo ujaha wemaswingo ophephotha ukuthi ungu spokesperson we TCCC ngaso ukukhuluma abanye abantu lamhlanje bazasitshela ukuthi thina kasomalunga e-TCCC. Mina I joined iparty ngo 1999. I have been there ku struggle. Anybody oza kuthi lamhla kangazi ku struggle se democratization kusho ukuthi uthi uNkulunkulu vele kazange azalwe. Anybody oza kuthi mina kangazi ku democratization se struggle se Zimbabwe kusho ukuthi i High Court of Zimbabwe will be wrong, i Supreme Court of Zimbabwe will be wrong, othi mina kangazi kusho ukuthi the National Constitution of Zimbabwe ubiro kuthi ukuthi siyabe sesingasela rule of law singakayi ku TCCC bengililunga le MDC Alliance ngilobufakazi balibakho ngilezincwadi zakhona ezitsho khonoko sifomele ipart sisonke ngibe yicandidate ebhulawayo ngafaka iCV yami ukuthi ngibe nominated kusenator. I was nominated overwhelmingly kusenator, balayo iCV yami abantu be-elections ukuthi ngiyimemba yepart. Kanti vele kuba yimemba yepati ikuyini abasitshele laba bathi konke nabona bangamemba of the part. So mina as things stands I am what I am. Akula muntu onganginika iconstitution today ukuthi sile substantive constitution document eliyilo eliprescribe imembership ukuthi lo uyimemba. So akula nzondo ekhona, but esikwenzayo number 1 sifuna ukubisela iparty le back to its founding values and principles. Number 2 sifuna ukuthi abantu ababekhethiwe ngabantu bathola ithuba to represent abantu babuyele baphiwe the second chance. We are want to increase the internal democracy in the TCCC. Number 3, we want to formalize this organization sibe le constitution sibe le collective leadership.
Lo ke ngumnumzana Sengezo Chabangu, ilunga lebandla le-CCC, ubekhuluma icingweni le-Studio 7 eGobulawayo. Asenelisanga ukuthi sizwe ukuthi somlomo wedale lephalamende umnumzana Jacob Mdenda onguye omele athathe inyathelo lokuxotsha amalunga la. Uzathatha inyathelo bani njengoba yena uthe khuluma le-Studio 7 izolo uthe uzaqala amelele ukuthi azwe ukuthi udaba lolu luqonde ngapi. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, sibuye saxoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo umnumzana Swithan Chirohotsa.
Usengezo Chabangazake ebelilunga le-Citizens Coalition for Change. Ngalokho ke ngalalo ilungele elokuthi abhale incwadi eParliament. Ngalalo ilungelo elokuthi abhale incwadi exotsha amalunga awe Citizens Coalition for Change eParliament. Kalalo ilungelo elokuthi axotshe abantu kuma local authorities bo city council lezindawo ezinjani. Esikubona lapha ukuthi engabe engumuntu olenzondo labantu abakhona, labanye abantu abakhona ku city council, labanye abantu abakhona ku parliament. Kodwa sibona ukuthi leyo ayisiyo ndlela umuntu angayenza ukuthi atshengise leyo nzondo. Sibona ngani into eyangisayo njalo lo into ezakwenza ukuthi ibizo lakhe lingcole labantu bengamhloniphi.
Wona umthetho lesisekelo sebandla lisithini nxa sikhangela ukuxotshiswa kwabantu khona lokho kwama recall? Uyabe lelungelo na asithi umnumzana Chabangu elayo imvumo? Uyabe layo yini ilungelo lokuthi ahlale phansi yedwa akhuphe amabizo nala?
Uyazi umbuzo wakho muhle, kodwa impendulo yami ilula. Kufana lokuthi singathi thina ilunga lebandla le enguqu iDynamos Football Club sithumbeni nguSunday Mari. Umbono uSunday Mari mo ebhala kuZifa ethi Zifa bengicela lixotshe uPeter Nkomo esikhundleni sake esokuba ngumangoye wechila moya iChillers ngiyabona kanti umuntu weDynamo suza xotsha njani umuntu wechila moya kuhamba njani ngiyabona ilihlazo esikhanandlalo lapha njenge Citizens Coalition for Change ukuthi umuntu ongasolunga le Citizens Coalition for Change usetholakala esenguyobhala izincwadi ekhipha abantu ezindaweni iye kodwa phela siyazi ukuthi iZANU-PF abeZANU-PF balakho ukuthi bezenza abangazi ukuthi eyindaba ekhona bevumelane lo sengiso sike sawubona isikhathi sikaMonzora sokuphazamiswa even lomthetho bewutshekisa umthetho bewenza nje ukuthi basutse laba abalandela uNelson Chamisa so engingakutsho ukuthi akwenzi phela ukuthi uSandy Marimo atholakale ebhala incwadi exosha uPeter Nkomo kuHighlanders ayilokho akwenzi.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirowatz isikhulumeli sebandla lesi sikobulawayo. Abanini bizimusi abalama bhizimusi asathuthukayo bathi sebethole ulwazi olumqoka emhlanganweni osaqhubeka edolobheni lakobulawayo obahlomisa ngendlela yokuthuthukisa amabhizimusi nxa kulezehlakalo ezingawacitha ezifana lomkhuhlane we-COVID-19 kumbe ukuqamuka komlilo osokubangela ukuthi abanye balahlekelwe yimisebenzi. Umhlangano lo osungulwe ngomvulo njalo ogqitshwa ngomgqibelo uqoqwe iCouncili yakoBulawayo imanyene lenhlanganiso yeInternational Labour Organization Bulawayo Chamber of SMEs kunye logatsha lukahulumende olubona ngothuthukiswa kwamabhizimusi asaqathulayo. Ukuze sizwe ukuthi abaphatheka kulomhlangano bafundani, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo nkosazana bakaNincube, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ongomunye wabaphatheke abakulo umhlangano.
I-training leyi sibafundise osixoxisane ngokuthi ama-businesses abo bengawayenza njani ukuthi abe resilient, akwanisa ukuzimela ukuthi in times of ama-crises or ama-disasters bayakwanisa uku-adapta betshintshe or bebe lama-resolution or abangawayenza ukuthi inhlanganiso zabo or ama-businesses abo ame angahle adilike ngokuhlangana le nhlupho abahlangana lazo kuma-businesses abo. Esesikukhavile so far sixoxisane ngokuthi crisis leadership ukuthi in times of ama crises umuntu ongo leader kumele aziphathe njani okumele abe lobudlelwano bani lama labantu izisebenzi zakhe alazo okunye sikhangelele sikhangelele ukuthi kukhona i staff izisebenzi zakho ku organization kumele urelate lazo njani kulendlela ezijene zoku communicate labantu abakusebenzelayo udlelwano bani omele libuyakhe labantu elisebenzelana ndawonye kulabantu esithi business ecosystem okulenhlanganiso eziku business ecosystem sibalisa inhlanganiso ezisurrounding ama-businesses ethu or abo abawenza njengama-entrepreneurs ukuthi uzathola ukuthi ibhizinesi malimile alimi umuntu esebenza yedwa zikhona ezinye inhlanganiso osebenza lazo direct or indirect so uyabukhangela ukuthi ubone ukuthi labudlelana labo njani ungaqinisa njani ubudlelwano in times of crises or in terms of ama-disasters or ama-hazards kuyini ongakwenza ukubana lincedisane lonke elikusem ecosystem ukuthi ama-businesses enu akwanise ukuzimela. Bazokhangela njalo i-business resilience strategy u-entrepreneur or usomabhizinisi ngamunye ngamunye. Esiyaqeda le i-training sikhangelela ukuthi omunye lomunye ebesele business resilience strategy se-business lakhe. Whether uyathengisa, uyathunga, uyabaza, uyabheka, kumele ebe le resilience strategy esimhlomisayo ukuthi i-company yakhe or i-business yakhe ingama njani mabefikelwa zingozi ezijiyeneyo ama-disasters ahlukahlukeneyo.
Ungathi linyathelo elihle yini leli elithethwe yiCouncil entsha lohulumende njalo libonisa ukuthi lizasebenza kuhle labo sesiya phambili.
linyathela elihle lelo singakhangela kulabo COVID-19 abake babuya abantu baba affected abanye bahle babhazalala bangelisanga ukuthi behle bevuke bebuyele ku business sizakhangela njalo kuma climate disasters amaningi ayehlela abantu abazisebenzayo ama business amancane even lamakhulu amancane babengekho better prepared ukuthi bangathakla njani o bangakubamba njani ma sebethe bahlangana nalolo uhlupho olunjalo so I training le iyancedisa kakhulu ukuthi abantu bakuma business sibehle bevuleke bebe lomqondo obanzi bekhangele ngelihlo elibona khatshana not elibona eduze ukuthi bebe better prepared ukuthi nxa kungaba lama disasters nxa kungaba lama risk athile behle bebe prepared ukuthi kungayenzakala lokhu how will we respond kungayenzakala lokhu sizadila lakho njani kumbe siza kusolva njani kumbe iliphu sizwe siyabe silufuna ikakhulu kathesi ngizakhangela imtize kule mtize flea market eyachayo abantu labana baluza izinto eziningi kakhulu kungathi ngaba befundile behambe under this training ukhona imizamo ababe ngabe sebeyenzile o indlela kumbe ama strategies angavimbela o ayenga reducer impact ye hazard o disaster eyabayehlelayo so I training le iqhakathekile kakhulu iyahlomisa osoma bhizimusi ukuthi bekwanise ukuqhubekela phambili bekuma businesses abo njalo bebe lemicijo eminingi engabancedisa ukuthi bezimele bami ungaze kufikeni luhlupho bani kodwa bekwanise ukuba bemile bekwanise ukuqhubekela phambili bebe lendlela eziningi abangazisebenzisa ukuthi ama businesses abo ami
lo ke ngunkosazana bakaNincube umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi uyazwisisa ukuthi kungani abeZimbabwe bebalekela elizweni lakhe ngobunengi. Lokhu kuza ngesikhathi leBotswana lisithi libuyisele emuva abeZimbabwe abadlula inkulungwane abakade bengene kulelo lizwe kungekho emthethweni kunyanga ezintathu ezedluleyo. Intatheli zindaba iStudio 7 umqondisi Dube usipha loludaba ngokugcweleyo eseHaviron kweleBotswana.
Ekhuluma emhlanganweni lezakhamizi zamasunga duze lomncelo weZimbabwe ngolesithathu uMongameli Masisi uthi isijeso zenotho yizo ezigxotsha abantu abeZimbabwe ukuthi bangene kweleBotswana ngenani eliphezulu uthi ikho ehlala njalo nje khala ngokuthi mzesulo izijeso zenotho ngoba leBotswana lithwala nzima ngenxa yesimo somnotho esikhona eZimbabwe.
Ngiyazisa njalo ngiyazi kakhulu udubo olubhekane lelizwe leZimbabwe uma ungumakhelwane lomuntu ebhekane loludubo ebalekela uyamsiza hashi ukumxotsha nomunye wabakhulumela eZimbabwe phezu wokususwa kwezijeziso zomnotho.
Umphathi ntambo obona ngendaba ezenzakala kweleBotswana unkosikazi Anna Mokgethi uthi udaba lwabeZimbabwe abangena eBotswana ngekho emthethweni luqhubeka lukhathaza.
Esimkhuthazayo yikuchapha umngcele okusemthethweni. Enyangeni ezintathu ezidluleyo kuphela sibuyisele abeZimbabwe abadlula inkulungwane bengene okungekho emthethweni.
Umkhethi uthi okunzima ukuthi izalwane zeBotswana yizo ezincedisa abeZimbabwe ukungena lokuhlala elizweni ongekho emthethweni ngokubapha imisetshazanyana. Noma kulokukhonona ukungena kwabeZimbabwe ongekho emthethweni, uMasisi uthi uzaqhubeka ekhulumisana lomunye wakhe uMongameli Emerson Mnangagwa phezu kokusetshenziswa kwesithupha uchapha umncele. UMasisi uthi noma nje kulobunzima kumele kukhulunyiswane ngoba amazwe omabili alobudlelwano.
Abantu beZimbabwe ngabantu bethu lathi izihlobo zethu. Kungaba khona abakwenzayo esingakuthandiyo kodwa okukhulu yikukhulumisana.
Omunye oweZimbabwe ohlala kweleHaboroni umnumzana Mkhululi Moyo uthi noma nje amazwe kamongameli Masisi eduduza kumele amazwe angomakhelwane azame ukufaka umfutha ukuthi izinto zihambe kuhle eZimbabwe.
LeBotswana mpela libhekane lodubo lokuthi abeZimbabwe abakithi ngale khaya eZimbabwe siyangena ngaba ngokuningi thola ukuthi sesibaningi sibili mpela lalo selithwele nzima mpela liyasindwa. Kodwa phela sibona ukuthi ukhetho lolo losanda kwedlula asibonanga amazwi abambisane leZimbabwe njengokuthi omakhelwane besima bekhangela ukuthi ukhetho lolo njengoba isadiki likhondemile.
Kusenjalwe leBotswana liphezulu kokuloba ugwalo lwe-migration policy oluzaphathisa ukuhluza abangena elizweni ukuthi bafakwa ngaphansi kwaluphi uluhlu. Urhulumente uphathisa nenhlanganiso ebona uhamba kwabantu phakathi kwamazwe atshiyeneyo e-International Organization for Migration, IOM, phezu kwalolu hlelo ukuze kubonwe ukuthi ngobani abangaphiwa amaphepha okuba izalwane zeBotswana i-citizenship, abangaphiwa ubuphepheli kumbe abangabuyiselwa emuva. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7, ngisabron kweleBotswana.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi iziphathamandla zempilakahle edolobheni leBikita sezicebise uZulu ukuthi angaphi ukudla abazokhala esililweni kulandela ukumemetheka kumkhuhlane wekholera. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi lanxa sokulobubelo kwezokugaywa kwamandla kagetsi, ukuntshontshwa kwentambo lenye impahla ehambisa amandla kagetsi kubangela ukuthi uZulu aqhubeke esemnyameni. Okwamanje ke sizwe imbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani? Uyabona mina ngingumdala omnangako, ngabe ngihlengirizayini hlengizekelele ngihlale phansi ngiyobheka inkomo zami, ngoba mdala vele abantu abasakufuni, uhlaba wonke jikelele abantu abasamfuni umdala omnangako, abasamfuni lalobona lawa nje abade bakuvotela bayapretenda vele abasakufuni mdala. Nginguwe, ngabe ngihlengirizayini nje ngihle ngizihlalele phansi ngithule umsindo. Njalo badala lokhu kutshona kuthiwa siyalinda into zesadeki sadeka kusasebenzi, laba badala asingeneni indlela ngoba sesikhathi lethu nokuhlala kwamanye amazwe sesifuna ukubuyela emakhaya ngenxa yezane kuphela. Badala asingeneni lendawo yabo into zezane ukuthi bathi lizwe balithatha ngegazi, balithatha ngegazi akusebenzi lokhu. Kwakudala kwakuyisikhathi sakhona sela ndawo lakho kwadlula, manje amazwe manje sebuswa ngama-young generation. Lokuthi lokhu besitshela nge-Europa, Europa akusebenzi, kwakuyisikhathi sakhona bavo mkhokho bethu bavo mkhulu bethu badlula. Lathi asingeneni isiganga badala bafile befile silungisile izwe lethu akusebenzi lokhu, sesikhathele ngento zezani, sesikhathele thina into zezani lezi.
Studio 7 livuka njani? Mina lami igama u-Adolf Shaba. Ngike ngezwa lapha, ngike ngabona lapha ku-internet ukhulunywa kuthiwa le ndoda esibiza ngoSengezo Mahlangu iyeze ama-recalls isibiza njengo-secretary general we-TCC. Manje uma kukhontinywa ngezinto ezinje, mina ngibona inye i-solution. Udelelo okwedlulisa ukudelelo, ngoba izani PF angeke isebenzise ama-tling anje, so mhlawumbe ukuthi idozilunga. Hhayi, futhi mina angiyiboni la izani PF izomelana nayo intukutelo esebantwini. Bengayenza lokho abakwenzayo bezibona ngathi bona aba-untouchable, ayikho le nto yabo le. Izigebenga zodwa lezi ezisebenzisana nabantu esebenzisa imali, but this time kuzaphela, ngenze kulunga.
Studio 7, sakubona kanye nabalandeli bakho. Vele ngihlale phezu kodaba Studio 7. Hhayi, siyabonga ukuthi isizwe sikamthwakazi ngathi siyavuka, silungathi siyaphakama. Bantu basefollows, lonke likwenzileyo siyakuthanda thina abethwakazi. Singavumi ukuthi abafana baseMpumalanga babuye bazodlala ngathi baze basikhethele labantu okumele basiphathe. Kahle kahle ngenxa yokuthi behlulekile ukuthi bona bafake abantu babo bokuza njengakobulawayo lapho kufakwe khona abantu bokuza. Abantu batshelwa lokuthi kufakwe bani umeya. Okwamanje sokulo mfana obuye emaswingo khona ngale ozokunguye umeya. Akula ngisho umuntu wesindebeleni, umuntu wakuleyo ndawo obambileyo laphana. Umlungu ufakelwe nje ukuthi singakomplain because umlungu laye wakithi. Kodwa lo mfana wasesishonelwe assistance bekumele be ngumuntu wakithi. Folosi siyabonga khona ngapho, vuka mthokazi vuka. Folosi singavumi ukubuswa ngabantu bokuza. Indawo ezigabeni zakithi makuphathe abantu bakithi. Vuka mthokazi vuka
linjani mahlabe zulu ku voice of america studio 7 bendalelela intati paula ngolozi nombabalo yimukhumbulani ndlovu wasesigodini akwamanye South Africa mendalele intati khunya lapha ngobabalo yezani pf bathi ukuda kwashe masaka mayethina izani pf ile 2/3 majority angisayi understand ukuthi into zasekhaya ukuzana sengizizwa izani pf ukuthi ngokwazi kwami they didn't get it to take majority. What they are trying to do is propaganda yabo leyo ukuthi ithonta ama-councils awe-TCC abayenziwe wasemakhoda dandandandand lali ndaba yabo manje ukuthi abantu into yakho ningathi yazi-confusa because angi-understand ingazimebhi lomuntu wapawula esipele kathi ukuthi sadeli izani pf ye 2/3 majority because from what I heard according to ama-rules the constitution yakhona what I know is was ukuthi they didn't get it 2/3 majority. So I don't know ukuthi kunti bakhula kwasho maybe singabe singazithinalo ngoba into zasekhava confused after me. Asazi
nje. Lichona njani Studio 7 lonke ntungamili inkomo labo dube. Hayi sina siyachona. Abantu bakithi amalunga e-TCC ukubona ukuthi bona abantu abanqa ukuthi wahamba sibili kusiye khankasela ukhetho ukuthi abantu bakuvotele. Sathi sebekuvotela abantu. Tshona uhlale ehoteleni sesuke ehoteleni sitshona ulele. Kuthi wena hayi uphikisana lokuthi awu kukhethwa lokuhambanga kuhle uyabungayazi into oyenzayo bantu bakithi like lifunde sibili ukuthi ipolitiki liyenza liyenza ipolitiki lingazadlala ngabantu lingadlali ngabantu sibili lingadlali ngathi xa selikhethi liyenza nena umsebenzi liyadlala sibili okudlala dlaladlala semvumelana la yena lomuntu ofuna ukulixotsha ulixotsha sibili ebona ukuthi kaliyazi into eliyenzayo uchaba ngurayithi sibili bese ngibona ukuthi uchaba ngurayithi ngcono lihle lixotshwe uchaba nguqinisile liyadlala sibikhethe litshone lilele lini so libe livuka lisiyetshelana abantu litshona libatshelana abantu sibisele muva sibisele muva lini ngalingafuni lihle liyekele lingasibisele muva lizano kwayenza ama-election ithatha indawo lezo ngoba liyadlala silikhethe liphinde litshone lilele
Studio 7 njani siyabona abantu bezimbabwe thathani lo noshabangu lo nimisenhlanyeni once nimisele engutsheni hayi lona ngakhulumi naye imisele engutsheni ushabangu lo ya hayi angikho lapho asikhulume nokumenento ezingcono umusaka manje sekakhuluma ngomoya ophansi sekathena imoto ziyathathwa ziyathathwa akayazi izanu p f but beloku abhiza aqolosha lapho angayazi izanu p f akabuze thina esasisehlathini fika la ehlathini izanu pf yasenzela imigilimbane esingayazi kuze kube nanamhlanje yena sekekhuluma ngomoya phansi edaye inhlangano yithi imoto iyazithatha bazogugela ngaphakathi njengesokisi okay sho
Studio 7 siyabingelela ya siyabonga eminye imizamo eyenziwa ngonelson shamisa le-TCC ukuthi bengayikhothamela umlilo kwamaphepha lo ezanu pf ngoba ma kuthiwa kule phalamende bona bengayanga ba-right bakhombise ukuthi vele akukho umuntu orecognizayo president yabona lezana so ba right bengayikhona noma ungeke utshitshe lutho nje kodwa kuyabonisa ukuthi kukhona into engahambi kahle so ngoba amaZimbabwe asekubonile ukuthi izinto zeZimbabwe azihanyiswa kuhle kumele benze ukuboycotta bengayikhona so amaZimbabwe abona ukuhlupheka kwabo ukuthi ngeke kuphele ngoba bayakhohliswa uma kuyo kuma election kuthiwa hey ama gates nanko amanzi konke kuyavulelwa maka kubuya after election ugesi ucima okonomphela amanzi ngekuphindwa wabone ephuma impompini so kuthi ukuthi ukuthembisa nge 5 ukuthi bazolenzela yini into abazolenzela yona bekade becampaign izolo namhlanje ugesi awusazolo uthi into enjani so izanu pf idlale kakhulu ngamaZimbabwe kodwa isikhathi sezanu pf sesisondele laba yakhona siyabona
ngiyabingelela kumsakazi wo studio 7 igama nguThulani Ndlovu enkaya kunduma isikhobokhobo niyazi nje kunenyinto esuka iyenzakale abantu abangayinaki izimbabwe yona izama ukuzitshela ukuthi umthetho iyawazi kodwa umthetho ingawazi yona vele i labana abantu abanenkani kusukela kuyo upresident wakhona lengane zakhe zonke zone ezomdenda obani bani nje konke kusiyashwa ku Joseph Chuma labo mabuthomolo banenkani nje ngoba bona bayibona bayibo abezani kodwa kuzoniphelela one day kuzoniphelela nje ngiyalixwayisa ngiphinda futhi ukuthi kuzoniphelela abesisisima beboycott nambona ba right baboycott
Lawa ke yabingamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 0800 465 0318. Siyacela ke balaleli lingathuki, siyazi umumo umi kubi, into azihambi kahle, kodwa ke ukuthi siguguzele udlame udlakela sesithi yilo olungancedisa hatshi, ayisikho okufunwa yiStudio 7. iStudio 7 yona ikhuthaza ukuthula lokukhulumelana. Singakagqibi ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Gambe ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC okwenziwe ngozithi usaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla le-CCC kuzaphumelela na? Abanini bizimusi abasaqathulayo bathola ulwazi olumqoka emhlanganweni osaqhubeka koBulawayo. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.